Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Lifuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 9 Ntulikazi 2021 ngu Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane we COVID-19 ubulele abantu abedlula amachumi amahlanu 56 ngelanga linye, okulinani elingakaze lifikwe selokhu igciwane le coronavirus laqhamuka nyakenye. Isicelo sowayengumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma sokuthi asuswe ejele esamelele umthethwandaba we-Constitutional Court ukuthi wahlulele icala lakhe sesizethulwa namuhla emthethwandaba we-High Court.
Ngoba sesingabona njengoba efike lapha ya ubekwe endaweni yezigulani lapho abekwe ukuthi akalinde ebhekisiswa ukuthi mhlawumbe akanawo umkhuhlane we-COVID okwamaviki amabili i-14 days.
Owayengumholi we-Vio leZebra umnumzana Abraham Giwane obhubhe ngolwesibili usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero Status.
Ngoba ubaba uNkiwane nguye labanye abaningi abasungula indaba yokulwela impi kaZibusi.
Ibandla le-MDC Alliance lithi likhathazekile ngokubhidlika komnotho welizwe osekubangele indlala, ubuyanga, ukuswelwa kwemsebenzi, iholo eliphansi lokungasebenzi kuhle kwengatsha zemfundo nezempilakahle.
Sesizabona izinto zonke sezidula, imali nengi sikhotsha impahla ezindutshwane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umkhuhlane we COVID-19 ubulele abantu abedlula amachumi amahlanu 56 ngelanga linye langolwesithathu, okulinani elingakaze lifikwe selokhu igciwane le coronavirus laqhamukayo nyakenye. Ugatsha lwezempilakahle kumanani awethulwe izolo luthi kulabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2156 ababanjwe igciwane le coronavirus. Iningi lababhubhileyo abangamachumi amathathu lanye 31 ngabe Harare. Kuthi iningi lababanjwe igciwane le-coronavirus ngabe Harare njalo, abafika phose amakhulu amathathu 278, kulandele abemasvingo abangamakhulu amabili lamachumi ayisithupha lane 264. Inani labahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 lalo liqansile kakhulu, laphosa lafika inkulungwane ezingamachumi amathathu 29,750 ngelanga linye, khona bese kuhlatshwa inkulungwane eyodwa kumbe ezimbili ngelanga. Isicelo sewayengumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma sokuthi asuswe ejele esamelele umthethwandaba we-Constitutional Court ukuthi wahlulele icala lakhe sizethulwa namuhla emthethwandaba we-High Court. UZuma uzinikele emapholiseni ngolwesithathu ebusuku, wayevalelwa yedwa esahlolwa ukuthi engaba elegciwane le-coronavirus ejele le-East Court esabelweni seKwaZulu-Natal. Kulonogada waleli jele obotshiweyo ngemva kokuhaza imfanekiso kaZuma lapho ebotshwa. Kubikwa kubuthene amakhulu abasekeli bakaZuma phandle kwejele leli lapho avalelwe khona behlabela ingoma ezimncomayo. Ekubhikitsheni lokhu kuze kwabotshwa isiphathamandla senhlanganiso yabalwa impi yenkululeko ye-South Africa owemkhonto wesizwe. Okuningi asikuzweni kungxoxo esiyenze lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Vusu Muze Sibanda, njalo engumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum.
Abakade bethe ukuhlangana nokubuthana kule ndawo nabo baye bachitheka ngemva kokubona amaphoyisa abagqugquzela ukuthi basuke kule ndawo, okusho ukuthi njengamanje kuthe kusiyashona ilanga bese kukhona futhi ukuthula, abantu sebechithekile. ufikile.
Sikhuluma nje kuyini osekulindelwe ngumnumzana Zuma.
Okulindele ukuthi kwenzakale njengamanje ilokho ukuthi Zuma udaba lwakhe mhla ka 12 liphindele enkantolo yesisekela mthetho selizwe lapho abeke khona isicelo sokuthi kuchithizwe lesi sigwebo asinikeziweyo ngoba kungalandelwanga imigomo eyokuqondisa izigwegwe okusho ukuthi icala kwakungafanele livele liqale enkantolo yesisekela mthetho. Ngokunjalo uma udaba lwakhe lungazwakala khona sesizwe zwakho ukuthi bayavuma ukulichithana kanti njalo silindele ukuthi inkantolo ephakeme eyase Peter Maritzburg eMgungundlovu inikeze nayo isinqumo sayo iceleni sokuthi alinde engavalelwe ejele okusho ukuthi inkantolo ephakeme yase Peter Maritzburg eMgungundlovu mayingavumelana nesicelo esibekwe ngabameli bakhe usengaphinda khululwe njalo alinde ukuthi udaba lwakhe ludalulwe ngokuphelele enkantolo esekela mthetho selizwe. Kanti ke kusekuningi sokungenzakala ngoba sesingabona njengoba efike laphaya ubekwe endaweni yezigulani lapho abekwe ukuthi akalinde ebhekisiswa ukuthi mhlawumbe akanawo umkhuhlane we-COVID okwamaviki amabili i-14 days eku-isolation. Kanti ke siyazi ukuthi usengacela usengabeka isicelo sokuthi aphume njengomuntu ongaphilanga kahle kanti siyazi ukuthi umongameli useneminyaka eyisikhombisa nasitshiyagalolunye okusho ukuthi akusenguyena umuntu omusha sengumuntu omdala. Isicelo sakhe singashesha sizwakale ngoba nakho sibone nongqongqoshe owezobulungiswa nezamajele uye wahamba wayambona khona namhlanje laphaya.
Lona udaba lolu lukhanya luphethe njani ibandla le-ANC lingaba lizadabuka phakathi na?
Ngendlela okubukeka ngayo kubukeka ngathi cha lona luzaba ludaba oluzo mhlawumbe luzokwedlula ngoba uma i-ANC kumbukhongolose angaqhubeka ngendlela abheka ngayo nanyathela ngayo ngokungabamba umhlangano akwenze ngesonto elidlule kanti nokubethumela abanye babaphathi bakhe kuleya ndawo yase-KZN kungenza ukuthi kube khona ukubuyisana mhlawumbe siphinde sibone kungekudalanga esephindele wabuyela ekhaya owayesengumongameli ngoba i-ANC isithe yakhulumisana mhlawumbe nabaphethe okomthetho ungqongqoshe wezobulungiswa uma bangakhulumisana naye ukuthi axolelwe kumbe umongameli abe nguyena omxolelayo sebengakhulumisana umlowo. Kodwa uma kungenzakali lokho kungabanga khona ukuthi kuhlale njalo kunokuqhekeka ngoba uqhekeko oluvele lukhona phakathi kwakhe ukhongolose kuneqembu elihambisana nomongameli owayesengumongameli uZuma kanye nalowo ngumongameli uCyril Ramaphosa okusho ukuthi le nto kanti njalo njengoba sokuboshwe nalo obeyisikhulumeli ese-MKVA kusho khona ukuthi uqhekeko luyaqhubeka ngoba siyazi njalo ukuthi lo owayenobhala jikelele u-Ace Magashule naye usahlaliswe phansi ngoba kuneyinsolo ezokukhwabanisa. Lokhu kusho khona ngempela ukuthi kuneyinkinga eyiningi lapha kakhongolose.
Umnumzana Vusumuzi Sibanda ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg. Umholi weziyo lezigqa umnumzana Abraham Ngiwane usiphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero Status. UNkiwane ubhubhele esibhedlela kobulawayo ngolwesibili ngemva kokukhulelwa umkhuhlane wemvukuzane i-prostate cancer. Ubhubhe eseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithiyagalolunye lantathu 93. Umbiko wenhlonipho yeqhawe lesizwe ayinikwe nguhulumende ifikiswe emndeni wakhe isiphathamandla sezanu PF umnumzana Obed Mpofu Izolo ngokubika kwephephandaba leChronicle. UNkiwane encedisana lomnumzana Mishek Vela Pincube lomnumzana Kenias Mlalazi baba ngabalweli bempi yenkululeko bakuqala abangenisa izikhali zempi ngudlu elizweni ngomnyaka ka-1962. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye wethule amazwi enduduzo emulini kaNkiwane wamchaza njengomuntu owadlala indima enkulu ekukhululweni ilizwe leZimbabwe. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Abantu abafana lo Abraham Ngiwane yibo abantu okuthi nxa benikwe isicoco sokuba liqhawe kumbe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe kungabi lo muntu othandabuzayo ngoba ubaba uNkiwane nguye labanye abaningi abasungula indaba yokulwela impi kazibuse ase babu Mkiwane uhambe wasebenza eZambia ngama early 50s waqala khona ngalo ukusebenza lama politician bayinto kuba ukuphatheka ku politics zeZambia kusayi ANC kwazobuya kwazoba iZambia Zambia Alliance of the Congress izank wekhona khona ngapho kwazofonwa iUNIP wakhula ngathi wasuka kuma branch awe Zambia from district level wakhwela waze wafika ku national level abeZimbabwe bathe sebeqalisa ke sebecabanga ngama 60s ukuthi labo bethatha izikhali beyokulwa bese vele sekukhona ngalo uNkiwane besebenza labo Kenneth Kaunda kwabalula ke kuzaphu ukuthi ithole izikhali ezivela kubo NASA eEgypt ngale owayengumkhokheli weEgypt lekwezinye indawo zeAfrican Union ubaba uNkiwane futhi njalo ngiyosebenze kakhulu labo Skerema labo Nyandoro labo JZ ekudingeni ama camps ama medical camps kubo Algeria kubo Egypt ukwenzela ukuthi izaphu iqale ukutrena ibutho uzacabanga ukuthi ngama 62 ngabo 1962 ubaba uNkiwane ngomunye waqala owaletha izikhali eZimbabwe ukuthi abantu bezokulwa izikhali lezi zasetshenziswa ngushapshoot elo Moffat Hadebe lapho abadubula khona ezidube ranch endaweni zeKezi yikho impopo leyaqala ngokudutshulwa kwayo kwaqala lapho ke impi yenkululeko ngabo 1963 so ube usebenze kakhulu kuzoke zofika utholakala uzibuse siyakwazi ukuthi abantu abaningi ababekuzapho angemva kokuthola uzibuse abazange banakwa uzange kwabe labantu abalendaba labo kodwa usebenze kakhulu ngumuntu ongela umuntu ongathandabuza nxa kuthiwa usenikwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe
yiphi imbali atshiye eyilobile esingathi iligasi ngesingisi
uNkiwane usitshiyela ikakhulu ilifa ihistory yokuthi kona abantu bameleke kwesinye isikhathi nxa sekunzima beziphakamele bezilungisele ilizwe labo basuka uNkiwane bengabafana abancane badinga inkululeko ngoba ngesikhathi seneso okwakukhona elizweni kwakungabahambele yikho bathiya ubutitsha so bekungamadoda azimiseleyo bekungamadoda azilungisele ilizwe lawo bekungamadoda alesibindi athi nxa into angayithandi esukume edayi logo sekwanele
umnumzana zenzele Ndebele uhlaziya ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo ibandla le MDC Alliance lithi likhathazekile ngokubhidlika komnotho welizwe osokubangele indlala, ubuyanga, ukuswelakala kwemisebenzi, iholo eliphansi lokungasebenzi kuhle kwengatsha zemfundo lezempilakahle. Lokhu kuphuma emhlanganweni wekomiti emqoka yaleli bandla e-standing committee osanda kutshwa lapho okucujungulwe khona okunye okuhluphayo elizweni ukubalisa inkohlakalo ukudilizelwa kwabantu izindlu lokwephulwa kwelungelo loluntu. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi ukulethwa kwemali ye-$50 entsha ebambeneyo kungabhidliza umnotho welizwe ngamandla.
Silusizi ukulibikela ukuthi iZanu PF siyehlulekile kwezenotho sebefaka imali okuthiwa yi-$50 note RTGS. Besithi imali liza kwenza ukuthi kube le mali bafaka imali eningi almost 135 million abayifake ezweni. Lokhu kuzakwenza ukuthi imali yeZimbabwe ishela amandla esithi ngesikhiwa inflation. Sesizabona izinto zonke sezidula, imali sinengi sixotsha impahla ezilutshwane, yiyo okuthiwa inflation. Ngalokho sishele ukuthi kanti ubaba uMthuli njengo-minister wezenotho wayithatha ngaphi economics yokufaka imali eningi khona kungalampahla ezitolo. Angazi bahlabezulu ukuthi sizakudlani ngenxa yokuthi iZanu ayilandeli i-economics esemabhukwini, ilandela i-economics ezalwa isihlahla. akuna mali engavela ezihlahleni ngaphandle kokuthi ama industry lama sectari asebenze ngokwenza kwabo sebekholisa kakhulu ukuhlala befumbathe imali eAmerica ezikhwameni zayo ngoba bona balentshukuntshu yokuphuma besiyathenga khonale eAmerica lemanye amazwe. Ngapha eZimbabwe sibona ngani ubuyanga buyabe lokhu bukhwela abantu besidla ingqoqo zomlomo ngenxa yokuthi economic thrust yeZimbabwe ngeyokusuthisa bonabo abalutshwane ababusayo esithi ngama-elitis.
Manje njengebandla le-MDC Alliance lithi wenziweni njalo kuyini okungenza ukuthi impilo yabantu ibe ngcono nxa sesikhangela lolu hlelo?
Mahlabezulu, silicela njengebandla le-MDC Alliance ukuthi asibambaneni sibe njengenyanda yenkuni kwenzela ukuthi sisibinde sisunduze le iparty esisibambisa amagabha avuzayo iminyaka eyi-41 kungalangitsho lokubelo. Siyabonga ngokukwenza kwenu, sesikhangelile kumaprovinsi wonke, hayi liyazama mpela ukurejesa noma linqatshwa yiZANU-PF befaka imithetho ye-COVID bona bengayilandeli. Mahlabezulu, iZANU siphelwe ngumphako, yisikhathi kathi esikuthi sibambane singalaleli abantu abathunywa yiZANU ukuzabhidliza amanye amaprovinsi nge-regionalism kumbe nge-tribalism ngenxa yokuthi iZANU sibona mhlophe ukuthi lo nyaka nomnyaka ozayo hayi iMDC Alliance izatshaya intaba.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Uhulumende ubikwa esithi ulenhlelo ezimqoka ezokulungisisa umnotho elizwe njalo uthi amandla emali elizwe ayaqina.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eTheWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende walile isicelo senhlanganiso yeZifa esokupha inhlonipho yeqhawe lesizwe owake wadlalela iqembu lesizwe umdlalo wenguqu uDavid Mandigora wayeqeqesha iqembu leDynamos. Iphephandaba lobulembu be-internet eleZim Live lilodaba lokuthi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi phezu kwamajekiseni ayizigidi ezimbili afike izolo, uhulumende ozemukela amanye njalo ayisigidi lengxenye 1.5 million ngolwesine oluzayo, namanye ayizigidi ezimbili 2 million ekupheleni kwenyanga yonale. Okwamanje sengilichiya ezibandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani Studio 7, kulumisa lonke abantu bakomadlambuzi. Ngithi liphila impilo enhle, cela icorona iphele, iphele icorona, sesihluphekile ngecorona abantu bakithi. Yimi uMangwenya ohlala komadlambuzi eVillage Ngotsha. Ngithi icorona kayiphele bantu bakithi, sihlale kuhle njengoba besihlezi. Sesihluphekile ngecorona bantu. Ngiyajabula nxa ngezwa ngikhuluma lami kuStudio 7. Ngelanga lanamhlanje ngizwa ngikhuluma ku radio, ngiyajabula kakhulu. Ngikhulumisa lezihlobo labangane ku Studio 7, bonke labasebenza ku Studio 7 ngiyabakhulumisa ngithi bephile impilo ende. Ngiyabonga.
Linjani Mthokazi omuhle ngendawo ngendawo, linjani kodwa bantu bakamthokazi, linjani kodwa hayi thina sikhona philile, siyaphila. Mina ngikhuluma ngugilibhethi, ngugilibhethi Mathe vele kezi ekhaya, but ngokuhlala ndlala ebutswana lapha makomredi, bantu bakamthokazi abahle. Eh, Yabona nje into yenzakala ekhaya abantu be abantu bakamthwakazi abantu bakamthwakazi yakubona kwenzakala ekhaya nje ukuthi lokho befaka imali zabo lezi ezingela ncwadi ukuthi ayimali imali nje yish senzeni njalo bafuwele senzeni njalo ngendawo ngendawo senzeni njalo ukuthi sithathe ilizwe likamthwakazi sifake imali eyiyo bonani kungcono kakhulu kakhulu kulalokho into esenzelwa ngamashona le into lokho befaka ukuthi bafake imali awulanto yenzayo sifakele idlala mo ukuhlupha kawezi ungathi zamuntu eniyahlupheka ulala ngendlala nalokhu umvisele ngendlala futhi hayi khona bafowethu asiboneni bantu bakamthwakazi yalicela lonke umthakazi omuhle yayicela likulanzelele kwinto loku sambe siyevota asambe siyevota sibhaliseni ukuvotela amacombrade asibhaliseni ukuvota hayi awula nkinga lami mbonge lapha ngisehawuroni lapha sekutswana la
alo everyone yeriyakuthula lonke ngasemakhaya aziwe bafo aziwe siyabonga abalaleli bohlelo benhlelo zethu siyabonga kumagumbu amane omhlaba Zimbabwe lupane likhona na ward 19 ngiyalazi liyakuthanda umsakazo sizehla size siyebamba ensiza siphume ensiza ematophoke naphana kumdala egohole malaba siphume singene khonapha ward 19 ngijabula kakhulu ma abantu bethu bayawuzwa phansi esiliphulu le awu siyajabula khona laphana kubo ward 28 bazazinhlelo zethu siyabonga ngilithanda thandi ngonapho malumami sasithovi tandazani juma urit yayi ngiyabonga mhlobo wami ngiyabonga imumuzini uvuke kuhle ekuseni mobengwenya ejaluka liphephe bakithi covid 19 khona lihlale linganyakazi ukuhlala emakhaya kuhle kuhlalela emzini wakho kodwa lelithanda ukuhamba liniliziphathela yonke linyakanyaka le awubakithi Lalan Pansi, keep safe, stay at warm, mask up, Daluga, Moveni Ngwenya at Daluga.
Salvanan Basavas Bavasti Joseph and Avat, then Avalalin was to Joseph and Avat, then Enyaboma Manam, so that it's super Jalo no good feeling is what you eat that business, they require us to stop this card. Kodwa nathi siyamandebele ngizophawula lapho kokuqala ngathi nathi sesathanda into zokunxema kakhulu ozokuba ngosiyacela ngaso sonke isikhathi ngoba njengamanje ngilalela ubhuti ufamona lana hayi le ndoda vele ngathi izohlala ingelaso leso sithupha ngoba ingathi ingulungile kakhulu awukwazi lokulibele heye ukusiliya okwenzani ngoba uyazi ukuthi indoda yakhe iyona eyayibhizi kulala abantu wayengayitsheli ukuthi ivavalunga ngisisela abantu laba izithupha namabhebhe ukuze bakwazi ukuthi baphile nabo njengabanye abantu abasezweni labo elikhululekileyo akula kukhululeka lapho into zokuhleli zinjalo sincenga sesikhathele thina abantu sikhathele sicashile ngapha egoli silibele siloko siyafikana nabantu befuna ukusishaya ma uthole umsebenzi bayabizani ifemu yonke uyithole sigcwele bona kodwa wena yabuthi wena amalokali akhona lapho abanikazi bendawo bona baqashwe ubani yikho kwenzeka nasekhaya manje abantwana bezikolo izikolo babhizi bafundisa isitshona kodwa bazolifunda kanjani isiko lakithi
salibonani basakazi be-studio 7 labalaleli ngiyalibingelela lonke izihlobo zami ngilesicelo bakithi lapha mhlawumbe lingancedisa abantu siluhlupho lapha singumdini lapho uhlupho lolu ngolwakudala intoba zihambe njengoba lisazi empilweni ukuthi kulokhu nzima njani uhlupho lolu siyazama ukuthi sihlanganise izimali silungise indaba wethu sihlanganiseni pho hei abanye bakhanya siyavumelana kahle ukucinyeni kucuka ukuthi umuntu wangikhona kasazwakali sethona phansi sethone phansi izithembiso zithembisile zonke kazisaphumele pho isicelo sami bengicela bakithi kambe bangapha khona yini abangaba belwazi nabantu abangasincedisa ngohlupho lolwesilalo ukuze mhlawumbe lathi singayenza into ezikhanyayo empilweni ngiyacela bakithi abalolwazi inamba yami ngizayifaka ngaphansi lapha ukuthi mhlawumbe lingangena kwi-inbox lingilayele ukuthi singabathola ngapha abantu
abangasincedisa kulolu hlupho lolu silalo lapha sesizama isazama lapha lalapha sazama lapha lalapha kodwa ye kukhanya kuyihlula ngiyacela bakithi abalosi abangaba lolwazi ngeke isincedise bakithi mhlawumbe singadlula kulolu hlupho lolu abangasincedisa ngemali ezingcono loba nje abakwanisa ukuncedisa nje ngothando lwabo bengafuni izimali ingasinceda bakithi sitshele lapha mhlawumbe singasizakala nyabona
hawu salibonani salibonani kulonke kustudio 7 ngajabula i-audio yami mayingafundwa eshimna ngisuka mbheke okunye okwenzakala lapha ekhaya manje siyayibona imali esifake i-50 pound siyabonga kikho konke but into abayenza i-wrong ibhondi lingeke livuse ilizwe ilizwe elingelamali lilizwe elinjani bona ube bayicabanga njengami mina bengingaboleka irandi oyidola kuphe kusebenzi imali mali eZimbabwe ilizwe lingavuka bekhiphe lokhu lamanje upresident wethu Mnangagwa masingamholisa ngamabhondi engeke ajabule ende kakusebenziswa ngamaphepha lokhu yinto ewisilizwe nto ilizwe elingela mali ayiba ngiyajabula mali ngayibala le audio lo Mnangagwa yizo sikho happy ngento eyenzakala eZimbabwe
awuna umkhuhlane yakufunemeteka sili kodwa ke abantu fanele belandele kunoko okuthiwoyo amamaski gqoka amamaski belandele konke okuthiwoyo ingcenye ngabe ngcono kodwa hheyi hayi into yangkhona umkhuhlane onjani ongapheliwo okuhlala kuphela kuthiwa kule corona uphila kodwa umkhuhlane wakhona uyiphele kumbe hhayi ngceke uzaphela abantu bengalandela khonoko okuthiwoyo gqoka amamaski nje hhayi kuzaphela kuzaphela ngiya kwesikhathi akukho ongapheliyo nomasi kunetholotho kokopi ayabo
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 siyacela balaleli lisithumele imlayezelo engaphehli udlame nokuzondana kwezemelika Oyimongameli welemelika umnumzana Donald Trump ubikwa ehambise inkampani yeFacebook leTwitter ngokumvalela phandle kwenkundla zokuphumana esetheswa icala lokuphehla udlame uTrump uthi wephulelwa ilungelo lakhe lokukhuluma kusinhlizweni yakhe ngokuxotshwa inkundleni lezi sixoxe locubungula ezokuhlalisana kukaZulu umnumzana Difa wajabhibha ngoDube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
fukula kubo-Twitter kodwa-ke into eqala afanele ukuthi yena ayikhumbule ukuthi yonke indawo noma kungaphi akula lapho kungela mthetho khona iFacebook labo-Twitter bale mthetho eyabekwayo ukuthi akufanelanga ube siphula mthetho uthembe ukuthi wena ibizo lakho nguDonald Trump noma uthembe ukuthi wena ibizo lakho ngubhango akukhethi lokuyana kodwa-ke nxa ukuthi kule mthetho imigomo yabekwayo laphana ukuthi akufanelanga ukuthi usebenzise iTwitter ukuthethisa abanye akufanelanga ukuthi usebenzise uFacebook ukuthi uhlokoloze ukuthi uhlongoze udlame nga ukuthi uzoyisebenzise ukuthi angakhitshwa bekufanele ukuthi yena nje akwenze kube lula ukuthi alandele izinqumo ezabekwayo ezabekwayo kuFacebook noma ezabekwayo kuTwitter
manje nxa kuyukuthi engabiselwa kunkundla lezi umnumzana Trump kungaba lengozi na kumbe sekumele bisele bamxolela
uhlupho luka Trump uyahamba esiya dingisisa ukuthi yena engabe waxotshelwani kodwa uyadingisisa kwakhe ukuthi waxotshelwani uhlupho lwakhe yi-ego ukuzitshela kwakhe lokho asasa yikho okutshengisela ukuthi akakatshintshi la ngendlela ayeyiyo kuqala kukati yena ngabe ufanele ukuthi ngabe uthiwa iye njengomuntu olama-advisors akhe bekufanele ukuthi ngabe uyayenelisa ukuthi adinge indlela zokuthi kuhlale phansi bayenelisa ukuthi bamtshele ukuthi wena hambe uyolungisa lokhu lalokhu lalokhu ukwenzela ukuthi uhambe uyevulelwa kodwa ke uhlupho lukhona lolo ukuthi usacatshangela njalo ukuthi udlame lolo lovukayo lobhebhethekayo lubhebhethekiswa nguye ngendlela ayebeka amagama akhe kubo-Facebook labo-Twitter
nxa kuyukuthi kaphehlanga dlame ubona ungani wayesebenzisa kuhle na esingathi thina ngobuciko indlela zona lezi zokuxhumana
inkundla lezi babugande mina ngijwayele kakhulu ukuthi ngisho ukuthi zisafana lomuntu othenga imoto nga uthenge imota uyi driver buchapa imota izagcina kwenza ukuthi iza kulimaza noma kwesinye isikhathi nanga kulimazanga iza kwenza ukuthi uhlale uhlawulile sonke isikhathi usuhambe wajayisa abanye abantu walimaza abanye abantu wabulala izifuyo zabantu uzahlawula uhlawula ngaso sonke isikhathi umnumzane uTrump wathi eqalisa ukusebenzisa inkundla lezo wayezisebenza ngendlela elungileyo ngoku update abalandeli bakhe ukubatshela ukuthi hayi politically similapha lalapha lalapha kodwa ke ngokuhamba kwakhe qhubekela phambili wathi esejwayela inkundla esebona ukuthi lokhu kwinto kuyasebenza waseqalisa ukuthi azisebenzise inkundla lezi njengomuntu odrive imoto edakiweyo wabe very reckless kakhulu enkulumeni zakhe noma ezenzweni zakhe ayezenza kubo-Facebook la kubo-Twitter okwagcina kusenza ukuthi abe sesimeni asikhangelene losokathesi
umnumzana Difa wajabha ibhango Dube ngocubungula ezokuhlalisana kukaZulu ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esebhilitane singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abedlula amathumi amahlanu 56 ngelanga linye okulinani elingakaze lifikwe selokhu igciwane le-coronavirus laqhamukayo nyakenye isicelo sewayengumongameli wele-South Africa umnumzana Jacob Zuma sokuthi asuswe ejele esamelele umthethwandaba we-Constitutional Court ukuthi wahlulele icala lakhe sizethulwa namhlanje silugqiba ke lapha uhlelo lothulwa namhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngisithi libe lempelaviki elithukela